VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Corruption vele kasifuni singento esingayithandiwa and yikho sisithi thina abantu kababuye bazositshela lapha babone khona ukuthi kungabe kulezinto ezingahambanga kuhle bakhulume.
Umahluli omkhulu omthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo lamhlanje.
Kulakho indaba esingazwisisiyo thina njengeforum ukuthi i-commission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sekusiba le-re-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi i-commission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza ku-commission yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lukamhlaka 1 kuNcwabakazi lapho kwadutshulwa kwabulawa abantu abayisikhombisa. Ngowoza Friday lamhlanje silomculi osakhulayo njalo osaqathulayo kwezomculo egxile kumdumo we-Afro-Kwaito ekwelebhilithani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli omkhulu omthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo lamhlanje lapho akhuthaze khona ukuthi uhlangothi lwezemthetho kumele uqinise umsebenzi wokulwisana lamacala wonke enkohlakalo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abohlangothi lwemithetho abagoqela amagqwetha labatshutshisi kunye lobulawayo lamhlanje bebethe gwaqa e-High Court kuvulwa izindlu ezintathu zokuthonisiselwa amacala nguChief Justice Malaba. UChief Justice Malaba uthi lokhu kwenziwa phansi kwenhlelo zohlangothi lwezemithethandaba ethi lokhu yikuqala kokuzibusa kwezabelo ngezemithetho ezweni. Ukuqheliswa kwe-High Court yakobulawayo uthi kuyafana lokwenzakala izwe lonke njalo wonke umuntu kumele azizwe elelungelo lokuthola usizo kungela buqili njalo uZulu amangalele wonke umuntu ozabonakala ephatheka kwezenkohlakalo emadale ngesikhathi somsebenzi.
Corruption vele kasifuni singento esingayithandiwa and yikho sisithi thina abantu kababuye bazositshela lapha babone khona ukuthi kungabe kulezinto ezingahambanga kuhle bakhulume ngoba bangasifihla kuyabe kuloko kusimemetheka kusiya phambili.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uvumelane loMalaba.
Siyathaba kakhulu, kuzasisiza ukuthi iprocess ingahlali isikhathi eside.
Ukomishina weJudiciary Services Commission umnumzana Josephat Chuma laye uvumelane labanye ethi bekulodubo lokuthi amacala abethatha isikhathi eside ukuthethwa.
Ukwengezelela inkundla lezi sokusitshuthela na inkundla sezikhona lamajaji sokumele engezelela.
Ugatsha lwezemithetho luphakathi kokwakha lokuthuthukisa amadale izwe lonke ukuthi ubulawayo usezimele yedwa njengedale esehlukaniswa lamadale enyakatho yemathebheleland. Kusukela lamhlanje i-High Court yakobulawayo isilezindlu zokuthonisisela amacala eziyisithupha kuthi ezivulwe lamhlanje zilohlonzi oluphezulu lemichina yakulezi insuku yokusebenzisa. Izindlu zokuthonisisela amacala ezintsha ngu-Court D, u-E, lo-F kuhlanganisa lendlu kaMtoliki. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo eHigh Court ngingu Anastasia Ndlovu. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu elizweni bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza kukhomishini yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lokamhlaka 1 kuNcwabakazi. Lapho kwadutshulwa kwabulawa abalandeli bomanyano MDC Alliance, abayisikhombisa betshengisela bekhonona ngokuphuza kwekwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Intathe zindaba eStudio 7, uMavis Kamau usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathe lezindaba owenzelwe eMedia Center, inkokheli yomanyano weHuman Rights NGO Forum ithi ifuna le commission ikubeke kucace ukuba abazofakaza bazovikeleka unganani kulabo ababangela imfa yabantu emveni kokubadubula edolobheni leHarare. Enye yale nkokheli ngumnumzana Lizwe Jamela wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR.
Kulakho indaba esingazwisisiyo nje thina njengeforum ukuthi i-commission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sebesisekusiba le-re-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi i-commission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Isifiso sabo njengomanyano we-NGO forum uJamela uthi yikubona kubekwa mgceke okuyabe kutholakele ngemva kokugqiba umsebenzi kwale i-commission.
Kungabi i-commission ophonga ukuthi i-window dressing yesikhiwo ukuthi wabulawa abantu waba le-commission sokusho ukuthi hayi sokuphelile. Akumelanga kuphele ngendlela yonaleyo. Kumele kube yi-process eqalisa ukuthi sibone ukuthi sesenza i-proper healing and reconciliation proper. Laba abazakwanisa ukuthi betholakala ukuthi hayi bayenza into ezingayisizo umthetho labo bafinyelele.
Uthi kumele abakhethwa ukuqhuba lolo phenyo bengathathi lolu daba njengolwenzakala mhla lokho nje, kodwa abalubheke ngelihlo elibanzi kukhangelwa imbali yodlakela elizweni.
Ayisikho isimanga nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe, nxa sikhangele indaba engathi ngesikhiwa i-organized violence. Ungakhangela even nxa sikhangela even ngesikhathi se-colonialism, ngesikhathi sesilwele inkululeko yethu, even after that nxa sesikhangele even iGugurahundi, iMathebele neMidlands, nxa sesikhangele kubo 2000 labo 2008, i-violence sihlala silayo. And nxa sihlala sile violence leyi sihlala silayo, even ama-state institutions, especially i-security, ama-members of the security forces bahlala betholakala bengama-players ku-violence yona le.
Abe-NGO forum bathi bezimisele ukusebenzisana labe-commission le esinxunse uzulu ololwazi ngokwenzakala mhla kudutshulwa laba bantu ukuthi azefakaza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ukhangelisisa udaba lokwengezelela imali ephiwa amalunga edalele lephalamende lapho behlala ngenhloso yokuwakhuthaza ukwenza umsebenzi wabo ngohlonzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idale lephalamende leZimbabwe linamalunga angamakhulu amathathu lamachumi amahlanu 350. Kulelo nani kulaba ngamachumi ayisishiyagalombili 8 ahlala kusenethi, bese kusithi amakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 270 akuphalamende. Uhulumende uhleze sehluleka ukubhadala amalunga edayela ephalamende ngesikhathi leyo mali ingakhezwa. Ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwamalunga edaleleli, uhulumende wenelisa ukubhadala ingxenye yale mali engangezigidi ezingamadola amane akwele Melika 4 million ngesikhathi isikwelede lesi sesifike izigidi ezilithumi zamadola. Esethula ugwalo lohlelo lukahulumende olwe-Transitional Stability Program uncube uthe uhulumende ukubone kufanele ukuthi amalunga edayela eParliament anikwe okulidlabuzane kokwenza umsebenzi ngokwengezela imali. Lokhu kuza ngesikhathi uncube ethembise ilizwe ukuthi uzafinyeza indleko kahulumende. Ependula iStudio 7 ngemva kokuba ebuzwe ukuthi kungani ephikisana nohlelo lwakhe lokufinyeza imali ephuma esikhwameni sikahulumende. Abuye athi ufuna ukwengezela imali yamalunga eParliament. Uncube uthe leli dala liqhakathekile
ukuzama ukusekela umsebenzi wamamembers of parliament kuqhakathekile okwenzela ukuthi kwenze umsebenzi wabo kuhle, basimonithe, basikhuthaze njengohulumende. Sebesifuna ukuthi khona babe lama-resources wonke nje abanidayo.
Kodwa lokhu kubuya ngesikhathi uZulu weZimbabwe ikhathazekile ngokwenziwa komthetho wokubhadalela indleko ngemali kagetsi e-RTGS ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2%. Iningi lithi okwenziwe ngoNcube yimizamo yokuvala uZulu amehlo ngoba ukukhweza komthetho akulani lokulungisisa ilizwe kodwa ukuphana imali emahofisini aphezulu. UNcube yena uthi lokhu kukhweza komthetho kuzakwenza imali ebuthaniswa nguhulumende ukuze ingaqhubekeli egweleta imali yokuqhuba inhlelo zakhe. Umnumzana Ntokozo Nkomo uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokudinga ngazo imali ezingelani lokuthathela uZulu imali yakhe ngokwandisa imithelo.
Indaba leyo ukuthi i-government ebesifuna ukuraise ama-funds ngokuthathela abantu imali zabakwenzi. They are giving us a problem abantu laba sesithweleni.
Okunye ukukhuthaze uZulu ukuthi iningi lalawo malunga edayela eParliament akavamanga ukubuya nxa kule ndubeko okufanele zidlulisiswe eParliament. Iningi lawo laziwa ngokubuya lizolala eParliament. Amalunga eParliament asedume ngokufuna imbadalo yezimota kanye leyamafutha emota ngesikhathi kusobala ukuthi iningi lawo alizanga ukuzosebenza lisebenzela uZulu walikhethayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguKipson Bebe.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe usulesisindo samabhiliyoni phose angamachumi amabili lesithupha, i-25.8 billion. Inhlanganiso yezindaba eReuters ithi umnumzana Ncube ukhulume lokhu lamhla eHarare esethula ugwalo lwakhe lokuthuthukisa umnotho welizwe phakathi kweminyaka emihlanu ezayo olubizwa ngokuthi Transitional Stabilization Program. Uthe ekuqheliseni umnotho welizwe bagoqele olokwenziwa ngabantu abathenga bethengisa impahla ezitshiyeneyo. Kodwa ingcwethi kwezenotho ezigoqela umnumzana John Robertson zithi umnumzana Ncube kangenisanga ngokusemthethweni abathenga bethengisa impahla kulokhu okwaziwa ngokuthi yi-gross domestic product yelizwe ngendlela eyenga abantu abangacabanga ukuthi umnotho uthuthuka ngemfanelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba ophezulu weHigh Court eHarare lamhla unqume ukuthi uhulumende abhadale unkosazana Justina Mukoko olwela ilungelo loluntu amadola azenkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu $150,000 njengenhlawulo yokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwakhe izinhloli zikahulumende ngomnyaka ka-2008. Unkosazana Mukoko okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project wazowamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki ambalwa kungaziwa ukuthi ungaphi esethesa icala lokufuna ukugenqula umbuso ukamongameli Robert Mugabe. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiqhubelayo.
Ngiyasamukela sibili isinqumo lesi ngoba yinto ebesifuna ukuthi yenzakale. Nxa ukhangele amaphepha aphumileyo besile mali ethe xaxa ebesifuna ukuthi siyithole kodwa kusahambanga njalo. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende ulakho ukuthi ahanjiswe kumthethwandaba. Njalo kutshengisa ukuthi ukwephula ilungelo loluntu yinto edulayo kakhulu
ukuthi ukwenze yindlela etshengisa abanye abaphatheke emsebenzini ofana lo wami ukuthi kukhona okungenzakala xa bangangena kudubo olufana lodubo engalungenayo. Njalo ngisithi kulabo abephulelwa ilungelo labo abalendaba ezisemthethwandaba, leli lithuba lokuthi babone ukuthi lezo ndaba zilakho ukuthi zikhangelwe njalo sigcitshwe ukwenzela ukuthi bathole okuhambelana lapho. Angikhona ukuthi kule mali elakho ukuthi ingqedele ubuhlungu bona lowo, kodwa ngibona ingani lesi yisitshengiselo esiqakathekileyo ukuthi uhulumende enqabele ukwephula ilungelo loluntu.
Sibonile njalo lo wesifazana ekhatshwa ngamapholisa ukuthi laye waphiwa inhlawulo yalokho kwenzakala kuye. Singathi kambe uhulumende lo usetshintshile yini?
Lezo zindaba ezimbili, kodwa ungakhangela inani lezizalwane zeZimbabwe ezephulelwe ilungelo, ngibona ingani ziningi kakhulu. Nxa lokhu sokuyikho abafuna ukuthi bakwenze, sokufanele ukuthi baphathe njalo ezinye indaba esezile minyaka zingaphathwanga. Mina ngithunjwa ngo-2008 kulabantu bebhankethi akade sebezele sebele nyanga eyodwa bethunjiwe. Sacina siphuma sonke isikhathi sinye. Kulezi sebenzi zeZTT njalo ezithunjwe ngemva kwami, indaba zona lezo zonke kufanele lazo zibanjwe ngandlela yinye ukuthi sifuthiseke ukuthi sokulomahluko. Okunye njalo ukuthi ngo-2015 uyakwazi ukuthi uyithayitha mara uthunjiwe, kuze kube lamhla imuli yakhe ayazi ukuthi uithayi ungathi. Ukuthi lathi sibe leqiniso ukuthi le isiyo indlela kahulumende lo omutsha, ngibona ingani bangaqhubekela phambili bebamba zonke lezo ndaba.
Lo ngonkosazana Justina Makoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project, sixoxela eHarare. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okuhluphayo okubhekane leZimbabwe okubangelwa ngokungami kuhle kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende weleSomalia uthi owake waba ngumsekeli womkhokheli weqembu lamalwecatsha isimoslem edlulisa amalawulo alwisa kulelo lizwe ale-Al-Shabaab ngasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umbiko wethulwe lugatsha lokwethulwa kwembiko uthi uMakhtar Robow akavunyelwa ukuncintisa phansi kweziqondiso zenhlanganiso yamazwe womanyano wamazwe omhlaba owe-UN. Umongameli weMelika unkosikazi Melania Trump namhlanje wethekelele indawo ezimbili kwele Kenya ezigcina intandane kanye linyamazana zendle. Unkosikazi Trump usekwethekeleleni amazwe amane weAfrika kuhambo olomusa kwele Ghana, Kenya, Malawi nakwele Egypt. Umanyano wamabandla ezokholo weZimbabwe Council of Churches uthi uphakathi kwemizamo yokuthi umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kucacanga ukuthi inkulumo lezi ngezokuthi basebenzelani njani. Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yinkampani Alpha Media Holdings ngolwesithathu phakathi kwabezokholo labakumabhizimusi. UMnumzana Chamisa uyala ukuthi umongameli Mnangagwa wanqoba kukhetho njalo kamnansi njengomongameli welizwe. UMnumzana Chamisa ke wazisa ukuthi uzagcotshwa ukuba ngumongameli ngabebandla lakhe. Unobhala wenhlanganiso yeZCC uMnumzana Kenneth Mthatha utshele Studio 7 ukuthi ngempela imizamo yokuletha ababili etafuleni ikhona, kodwa wala ukuveza okuningi ngalolu daba. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomfundisi uSeni Sibanda oseke waphatheka kumizamo yokukhumisana umlotha kukaMnumzana Chamisa lonkosazana Thokozani Khuphe.
Mina mbona lokhu kuqakathekile ukuthi kube lendlela yokubisa abantu ukuthi behlale phansi bakhulumisane njengamaZimbabweans bekhuluma bebekeceleni okokuthi bavela ngapi kodwa bakhangele inqubela phambili yelizwe lokuthi njalo kuyini okungasilethela ukuthi umnotho wethu phakame uye phezulu njalo lokuthi kuyini okungasuthisa wonke umuntu eZimbabwe azizwe laye eyingxenye yelizwe leli. Ngakho ke indlela engiyibonayo engacanda ukuthi siye khona ngale ngekukhulumisana, akula ngenye indlela ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kukhangele ukuthi kambe kuyini abantu lapha bangahlangana khona, kungabi lomunye ozazizwa ngani yena ufakwe eceleni kumbe eyakhe indaba ayilandelwanga kakhulu.
Wena njengomuntu oke waba kumizamo yokuthi uMnumzana Chamisa akhulumisane lo nkosazana Thokozani Khuphe, ubona uMnumzana Chamisa engumuntu onjani nxa kufika kunkulumo ezinje?
Hayi, akukhona abazathola indlela yokukhulumisana ngoba inhliziyo yabantu abaningi kumbe ngabe ngeyakho president Mnangagwa kumbe eyakhe uMnumzana uChamisa, ngikhona inhliziyo zabo yokwakha ilizwe lethu. Yikho ngile themba elikhulu kakhulu ukuthi njengamadoda nxa behlangana kulo munye umuntu ongumlamulankunzi obahlanganisayo kule ndlela yokuthi bengazwisisana. Mina ngiyakholwa, siyakholwa kakhulu thina ukuthi ngabe kumbe kuyingxabano yabantu kumbe enjani, yikho sibuya thina njengabafundi sincedisa abantu ukuthi bezame ukukhulumisana, ngoba ngiyakholwa ukuthi kujayelekile ukuba le ndlela ebakhona phakathi kwabantu engalandelwa ekuyisana abantu kube lokutholelana nokuzwisisana njalo lokusebenzelana kakhulu. Ikanti nxa abantu bengasoze bazwisisana ekugcineni, kodwa nxa siqalisile le ndlela phambili bagcina behlangene bezwisisana. Ngakho imizamo yokuthi abantu bakhulumisane iqakathekile kakhulu.
Lo ngumnumzana umfundisi Useni Sibanda obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ungena kwisigaba sequarter final kulimpela viki. Intatheli zindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders livakatshele esigodlweni iHarare lapho elizadibana khona leqembu eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye eHarare City kusasa enkundleni yeRufaro. Umqeqeshi weqembu leLenders uMadinda Ndlovu utshele intatheli zindaba ngolwesine ukuba ukudlala umdlalo wenkezo kwehlukile kakhulu kulokudlala imidlalo yeleague.
The cup game is totally different from the league. It's a different board approach altogether. The league. Ngoba le impetho le nto just 5 games and you need to really win those games for you to get to the last one and see what you can salvage for the final.
Kusasa njalo iqembu leChapo Nkulu zemukela iqembu leCapes United enkundleni iAscot, kuthi ngensonto iqembu leDynamos lizadlala lele Herentals enkundleni iRovaro, ikanti iqembu leTriangle lizanqikelana lele Nicrude enkundleni yeGibo. Umncintiswano weChibuku uvuselelwe ngomnyaka 2014 njalo usekelwa ngemali inhlanganiso yeDelta. Iqembu leHarare City liphethe inkezo ngemva kokunqoba eleya omayini nyakenye njalo kuphakamisa linkezo ukuza lomvuzo wamadollars enkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo lokuyamela iZimbabwe kumncintiswano weConfederations Cup. Iqembu elizanqotshwa kufinal lona lithola inkulungwane ezingamashumi amahlanu, ikanti azaphumela kusigaba sesemifinal wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lawa azaphuma kusigaba sequarter final wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili, kube sokusithi lawa ahle avalelisa kuhlandla lakuqala elo mncintiswano wazathola inkulungwane ezilishumi lanhlanu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
uPokini. Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli osakhulayo njalo osacathulayo ocula umdumo weAfro Kwaito ekwelebhilitani uXavier. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda eseLondon.
Vigi wonke ngalesi sikhathi kulolu hlelo silethulela ke imculo yabahlabeleli abathiyeneyo abadabuka kwele Zimbabwe. Kuleli viki silejaha elisakhulayo.
Shaba, 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 Mina ibizo lami ngu Xavier. I am an artist, I'm an entertainer. Ngazalela eSouth Africa. Ngakhulele eZimbabwe, kanti kathesi ngihlale eLondon.
UXavier bamthanda kweleBrithani njalo wenza ke imicimbicimbi yakhe etshiyeneyo. Wona ke umntu makho ubiza ngoTiwane, njalo ke kukhanya kukhona okwamthintayo ukubana azahlabelela umculo.
Okwangenza ngathanda ukucula, to be honest, I would say is I feel good. I've just always enjoyed music. I would call my music Afro Kwaito. Kwaito, because I could have sold a little or Afro Mafakate.
Yenage sesebenze labantu abanengi.
Sengasebenza lama artists amanengi, to be honest, the likes of Rhymes, Afro B, Xolani Ngqo.
Abantu abanengi bamazi weXavier engumahlekisa. Kukanti ke sengile njalo ke emculweni.
For as long as I keep giving people the music, the more they're going to understand enzama ukukwenza. A lot of people know me from a different background. People know me as a comedian, as an actor. It's a bit different in the music abayithatha ngayo because bangazela something else.
They call me Xavier. I just wanna get to Xavier.
Isikhathi sekhona sesidliwe ngumangoye bese uhlelo hoza Hoza Friday silomhlabeleli osedumile eNgilandi osakhulayo oXavier. Yena uyacula emcimicimini etsheneyo kukanti njalo ungumahlekisa. Ngimele Studio 7 ikamara mungu eza Jesus Banda libe lempela sonto elichukela.
Lo ngumculo kaXavier ohlabela eLondon yena kodwa idabuka eZimbabwe. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umahluli omkhulu omthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amadale amathathu okuthetha amacala kobulawayo lamhlanje. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.